Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
besikubonayo ikuthi uhulumende uyavimbela abantu kuphela nge-lockdown athi akungayiwa ndawo hlalani ezindlini athi yikho kuzasusa igciwane. Lokho ngeke kulivimbe igciwane, kudingeka ukuthi nxa kule-lockdown kube lokunye uhulumende akwenzayo okuza kwenza ukuthi igciwane lingabhebhetheki ligcwale ilizwe lonke.
Uhulumende namhla uqhelise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka we-COVID-19.
Isimo ekusileni kulomsebenzi isibhedlela lesana sikhulu njalo sakhwa ukuthi sikhangele abantu abalemkhuhlane engasiyo COVID-19. Ngakho ke kumele kube lemduli eyakhwayo edilizwayo ukuthi abantu bayanelise ukuthi bakhangele omongi i-COVID-19. Yumsebenzi wenzakalayo ekusileni okwakadesi.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezincedisana lohulumende ukumelana le-COVID-19 elizweni bathi sebefike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okwamukelwa kwezigulane ze-COVID-19 esibhedlela se-Ekusileni koBulawayo. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi ngu-V Music ecula ekoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende namhla uqhelise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise ukuthi uhulumende ubone kufanele ukuthi ilizwe liqhubeke livaliwe kuze kuyefika mhla ka-15 ngenyanga ezayo ngoba umkhuhlane le ulokhu umemetheka. Lanxa bebaningi abantu abatholakala bele coronavirus lababulawa i-COVID-19 kulezi nsuku, umnumzana Chiwenga uthe ukuvalwa kwelizwe okuqala mhla ka-5 kulinyanga sokwenze umomo waba nganeno. Wengeze wathi kulengozi yokuthi kungabe sokulomkhakha we-COVID-19 omutsha elizweni. Ngokunjalo uthe ingcwethi zikahulumende ziphakathi kokuphenya lolu daba. Inani lasebebulawe ngumkhuhlane lo kuleli lona likhwelelaya kunkulungwane elikhulu lamachumi ayisithupha 1160 izolo ngemva kokubhubha kwabantu abangamachumi phose amane i-38 abatholakale belomkhuhlane lo izolo njalo bangamakhulu amathathu alamachumi amane lambili i-342. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu 32,646. Untungameli Nkoma we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokuqheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Yona i-lockdown vele bekukhangelela ukuthi izaqhubeka isiya phambili, kodwa esikutshoyo ukuthi kayingabile evimbela abantu ukuthi babe lempilo, kayivumele ukuthi imisebenzi enye ethile yenziwe, amankampani amanye amancane akwazi ukuya asebenza abantu bakwazi ukondla abantwana. Ingabe i-lockdown yamapholisi emgwaqweni lamasosha etshaya abantu lama-roadblock ukuvinjelwa abantu, kodwa ibe yile yokuthi ekhokhelelwa ngabezempilo, ekhokhelelwa yisayensi, ekwazi ukusebenzisa ithuba le-lockdown ukulwisa igciwane. Kodwa esikubonayo yikuthi uhulumende uyavimbela abantu kuphela nge-lockdown athi akungayiwa ndawo hlalani ezindlini athi yikho kuzasusa igciwane. Lokho ngeke kulivimbe igciwane, kudingeka ukuthi nxa kule-lockdown kube lokunye uhulumende akwenzayo okuza kwenza ukuthi igciwane lingabhebhetheki ligcwale ilizwe lonke. Lokhu akwenzayo akungeke kusebenze.
Uchiwenga uthi uhulumende uphakathi kokudingisisa ukuthi kungaba sokuleminye imikhakha ye-coronavirus eZimbabwe na ngoba sibone kwele South Africa kusiba lomkhakha omutsha sibone kwele Ngilandi lakho kusiba lomkhakha omutsha ngokubona kwakho ingaba isikhona yini eminye imikhakha kakhaya lomkhuhlane eZimbabwe.
Yebo umkhakha lo ikakhulu ovela kwelase South Africa usukhona. Akula angiboni ukuthi singabe sicabangela ukuthi ungaba khona yini ngoba nanku usufikile emazweni aphetsheya khona le. Kanti ke thina le South Africa ubudlelwane bethu njengomakhelwane kutsho ukuthi abantu bayangena labagulayo bagcwale indawo yonke baye emadolobheni lasemakhaya. Kutsho khona ukuthi likhona leli gciwane kodwa ke igovernment yeZimbabwe kayila capacity kayila ndlela zokuthi ilibone leli gciwane. Kudinga ukuthi kuze kwenziwe ngabanye. Lanxa kade belayo leyo capacity kabazihluphi ngakho, babonakala kabala ntshukuntshu, kabala kukhuthala kokwenza umsebenzi wokuvikela abantu. Ngabantu abadiniweyo nje abasebethemba ukuthi amasosha lamapholisa iyazavimba igciwane kanti kudingeka isayensi lolwazi olukhulu ukuthi livimbeleke leli gciwane lingagcwali indawo yonke.
Lowo ngumnumzana efidlela Ncube wesihlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor. Abenhlanganiso ezizimeleyo zeMandebeleni ezincedisana lohulumende lekhansili yakobulawayo ukumelana lokumemetheka kweCOVID-19 eZimbabwe bathi sebefike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okuthathwa kwezigulane zeCOVID-19 esibhedlela se-Ebusileni kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Isibhedlela se-Ekusileni sasivele singalungiselwanga ukwamukela izigulane ze-COVID-19, ngakho-ke lezi nhlanganiso zakubona kufanele ukuthi ziphathise ngokulungisiswa kwaso ukuze sisebenze ngalesi sikhathi ilizwe lilwisana legcikwane leli. Umgcini sihlalo we-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19, umnumzana Busisa Moyo, uchasisa ngohlelo lwabo lwe-Ekusileni Hospital.
Silokhu siqhubeka phambili kodwa asikafiki lapho esifisa ukufika khona ngenxa yokuthi u-IM4 Bulawayo ukhangele ukusekela izibhedlela mayelana COVID-19. Besisekela njalo i-National Testing Lab esempilo. Isimo se-Ekusileni kulomsebenzi isibhedlela lesana sikhulu njalo sakhwa ukuthi sikhangele abantu abalemkhuhlane engasiyo COVID-19. Ngakho ke kumele kube lemduli eyakhwayo edilizwayo ukuthi abantu bayenelise ukuthi bakhangele omongi i-COVID-19. Umsebenzi owenzakalayo e-Ekusileni okwakathesi sikhangele ukuthi ngamaviki alandelayo sizayenelisa sabancedisa ukuthi bathathe ama-patients aka-COVID-19.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi uhlangothi olwesibhedlela se-Thorngrove olwe-isolation ward soluqalile lalo ukusebenza.
Isibhedlela se-Thorngrove sile ward kumbe esikade siyibiza ngokuthi i-isolation ward ekhatshwane kwamanye ama-ward lapho sigcina khona abantu abalemkhuhlane esikwazi ukuthi i-chesha imemetheke or very infectious conditions. Lanxa nje isibhedlela sonke sizaziwa njengokuthi i-infectious or isolation hospital. Leyi ward kusukela ngomnyaka odlileyo ibi sakhiwa kakutsha kumbe ngithi bivuselelwa ngesilungu okuthiwa i-renovation ilungiselela ke ukwelapha lokugcina laba bantu abalomkhuhlane we-COVID-19 ngoba sisazi ukuthi laba bantu indlela abagcinwa ngayo kayifanani leminye imikhuhlane njengabo-TB labo-measles indingindi kumbe imikhuhlane yezihudo. Laba bantu nxa besesibhedlela into eqakatheke kakhulu kubo yilo umoya ohlobo lwe-oxygen. Bekufakwa leyo oxygen, piped oxygen. Ngolwesihlanu olwedlileyo mhla ka-22 leyo piped oxygen yaphela. Ngathi ukufakwa kwayo kwaphela. Kwasokusenza ukuthi mhla ka-23 ngomgqibelo sisuse ama-patients kuleyo ward ekabesivele siwagcinela khona amabili ayesesele esibhedlela siwahangenise umbe ngithi siwafake kuleyo ward sisebenza leyo isolation ward yebo ayikaphelisisi
okwamanje inhlanganiso eziningi ziphakathi kokuncedisana lohulumende ekumelaneni lokumemetheka kwe-COVID-19 ezibhedlela zonke zelizwe njalo kobulawayo iThornbrugh Hospital lokho kwaqala ubhubhano lwe-COVID-19 ibisamukela izigulane izigcina kwamanye ama-ward emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Elebotswana lithi lizaboleka imali kubhanga le World Bank ukuze lenelise ukuthenga amajekiseni wokuhlaba usapho lonke kwelebotswana. Kodwa kukacaci ukuthi yabo kuza abagoqela inkulungwane zabeZimbabwe bazathola lolu sizo na. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khona le kwelebotswana.
Umongameli Mkgweetsi Masisi wakwaLeBotswana uthi ilizwe lakhe alifuni ukuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ngezigaba. Uthi bafuna ukuthi bahle bathenge amajekiseni ayinela usapho lonke lweBotswana.
We want to procure the most efficacious vaccine given our circumstances and the potential for success. And we will mobilize.
Sifuna ukuthenga umuthi wamajekiseni uzasisebenzela njalo ozaba lempumela. Silodumo kunhlelo zokuhlaba amajekiseni. Sifuna ukuhlaba wonke umuntu hathi abantu abalihlekana.
Does not hit a number needed to treat to provide protection.
Umbiko okhitshwe ngumongameli Masisi yena okade ehlangane lesiphathamandla zebhanga le-World Bank e-ofisini yakhe kuyona livi uthi abeZimbabwe leBotswana bengelaqiniso ukuba bona bame ngaphi ngodaba lokuthola ijekiseni ye-COVID-19. Kule nkulungwane zabeZimbabwe abahlala abanye besebenza kuleBotswana kodwa abanye bengelancwadi ezibavumela ukuba selizweni leli. Umnumzana Mthabisi Ndlovu uthi uqakathekile ukuthi inhlelo zonke ziguqe labo ukuza ngoba bengatshiywa phandle akusoke kube lempumela enhle.
Mbona ngani kuyabonga science sense ukuthi i-vaccination iphiwa abantu balapha thina singayiphiwa ngoba siphila labo kusho ukuthi phela omunye uyagcina esethelela omunye so kungaba kuhle ukuthi wonke umuntu athole ukuze wonke umuntu avikeleke.
Kula nhlanganiso emela amalungelo abeZimbabwe kweLeBotswana kodwa komakhelwane umnumzana Nqabutho Mabena ongumgcini sihlalo wabeZimbabwe kweSouth Africa uthi bona sebeqalisile ukukhulumisana lohulumende kamongameli Cyril Ramaphosa ukuthi abokuza abathole amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Thina ngapha kweSouth Africa sikhulumisana lebandla elibusayo lalabo elisebenzisana labo esingathi ngolwasemzi ngama-alliance partners. Namhla sithole indaba ezokuthi u-director we-Department of Health uthe yena abantu abaphuma kwamanye amazwe kabasoze bancitshwe i-vaccine nxa sekuqalile ukuthi abantu baphiwe.
Uvalo lokulabo abaseBotswana ngekho emthethweni belakho kuyeqiwa luhlelo lokuhlatshwa ijekiseni. IBotswana ikhangele ukusungula lolu hlelo ngombimbitho. Amazwe alemnotho ephumeleleyo afanele Canada kanye leMelika kanye lamanyanga eNtshonalanga angconywe yinhlanganiso yabokuza i-International Organization for Migrants ngokuyelula isandla behlaba ngitsho labokuza amajekiseni. ELeBotswana laba ngamanye amazwe akuqala ukulobelana isivumelwano sohlelo lokuthola imithi yokwelapha i-COVID-19 kuleCOVAX ukuthi ithole amajekiseni azaphathisa abangamachumi amabili ekhulwini i-20%. Kodwa umongameli Masisi uthi kaboni le ndlela ingaphathisa masinya okungcono kuyukuboleka imali e-World Bank kuthengwe amajekiseni alingene uzulu wonke weBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukuqheliswa kwesikhathi se-COVID-19 lockdown elizweni ngamanye amaviki amabili. Ezinye izakhamizi zebulilima ePlumtree zidinga uncedo ngemva kokudilikelwa izindlu lokulahlekelwa izifuyo kulandela ukuna kwezulu eliningi kumalanga ambalwa edluleyo. Lokhu kwenzakala kuWard 8 eWana, njalo kwake kwaba lesehlakalo esifanayo ngesikhathi lesi eminyakeni edluleyo endaweni ezibalisa iNdolwane, Mbimba, Khame leMadlambozi. Eminye njalo imizi eduzane lemfula uManzi Amnyama, Thekwane leMayithengwe yadilika ngomnyaka odluleyo ngesizathu esifanayo. Uhulumende ubikwa esithi abantu bayinqaba ukuthutha besiwe endaweni ezikhuphukileyo. Kodwa uMnumzana Trimo Mpofu, isakhamuzi sePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC Alliance, uthi akucaci ukuthi abantu bengasiwa ngaphi.
Okwenzakala ukuthi abantu babevele beyakile before belemizi yabo. Ngithi izulu lonyaka linene kakhulu, imizi eminingi ngani kuthiwa ifuna ukutota company ezinye ziyadilika lapha. Okwenzakala izindlu zidilika yikuthi abantu abantu ema-areas la they are underdeveloped ngesilokuthi ngesikhiwa masikhuluma abaningi bangikhona abalandlela zokuthi bebengayakha izindlu ezingaqina kakhulu ukuthi azineke zimelani lezulu eliningi njengaleli linalo nyaka. Abantu bengela mandla afani nana lawo, izindlu ziwile. Izindlu ziwile kwenzakaleyo ukuthi akula nto esiyibonileyo senza i-government ukuthi bezame ukusiza labo bantu. Abantu bavele bazihluphekela ngoba le nto esikhuluma ngayo into esukela before khona ngale muva from 1980 esizofika namhlanje. Abantu bahlezi balokhu behlezi ezindlini ekuthiwa ngesindebele ebezokuthiwa ngamadumba, uzokuthiwa amadumba kekuyinto eyirawundi nje ekunjengomdaka lona ogidwa phansi umncane yafulelwa ngotshani. So izindlu zonke zenezo ziyawa, yinto eyenzakalayo.
Kodwa siyezwa ukuthi abanye bayala ukusuka nxa uhulumende sithi besiwe endaweni ezikhuphukileyo.
Hayi, abantu asikuthi ukuthi kume bayala. Abantu of course abazayala ngoba uhulumende lo khona isikhathi asithetheyo from 1980 uzuzofika kathesi. Wona ma uzuzotshela umuntu kathesi ukuthi right since 1980 wena suka la, then ungelani ndawo oyamnika yona ukuthi ehlala kiyo uyabe uzabe ezamele yale ngoba ayeke ukutshela ukuthi suka la, then lapho kumele ekhona kakwazi suka lapha uye nga, yiko kumele sikukhangele. So into esizama ukuthi sikhulume ngayo la yikuthi uhulumende kazame ukuthi acacise into yakhe le yakhuluma ngayo, asho ukuthi umuntu usuka lapha esiya nga ngoba nxa sokulo mumo onje omubi ngale ndlela umuntu uyabemele esuke lapho akhona emzini wakhe ngoba lona ngumuzi phela olabantu abaningi ngumuzi.
Lowo uMnumzana Trimo Mpofu ohlala ePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC Alliance sixoxelayo ekhona le ePlumtree.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Okwamanje ngesizwe abalaleli beStudio 7 ukuthi bathini embikweni abasithumezele yona ngenombolo ze WhatsApp ngomkhuhlane we-COVID-19.
phili gama uSmart Manyenyeza. Hayi akunzima madoda tina savelwa lockdown ekhaya. Ayi angaya ngubona njengalokho. Hayi kuyabheda straight. Abantu bavelwa abala ngijoni into yokudla abantu abalanto zokwenza. Hey ekhaya kuphilwa nzima. Kodwa hayi siyazama siphila labaningi noma kunzima nje siyasiphila labo balawa bajwayele anti vele abantu sebajwayele. Hey lati yakopa khonapho. Fanele ukope nxa usekhaya ufanele ukope ukwenzakala ekhaya. Kodwa nje hey kunzima ekhaya. Uyabona ukuthi hayi abantu isimo sibi. Ngeke ngathi ngiyadinga isitshebo ukuthiwa kusecaravan lapha eCardle Park. Yo ngathola abantu benini impukani phezu kwenyama ngahle ngakhalala ngaphenduka. Hayi kunzima Studio 7 madoda, hayi kunzima komgodoyi kunzima.
Uthakazi omuhle. Hayi ke unjalo sikhuluma kakhulu sikhangele isimo sikhona kwamanje umkhuhlane we-COVID-19 esibhekane nakho kakhulu bakithi. Hayi kulanto ebambekayo. Ngiyavakatshela njona nasezitolo into zonke sezikhuphuka. Hei khonapho-ke asazi ukuthi bakhuphulele obani thina esingasebenziyo thengi siyithatha ngabi imali kubuhlungu kutsho ukuthi yona vele imbuzi yomnyanga ikhala ilandela ikhanka. Unkulunkulu uzangenela sibeanti komunye umnyaka. Siyabonga Moveni Ngwenya edaluka
okhulumayo umgcini Dladla inkwele kuthwana kodwa ngizale emzola 27 kodwa sithi ukuvalelwa kwabantu mina ngibona ku-right kakhulu ukuthi umkhuhlane lowu uyamemetheka uyaphambili njalo uyabulala ngaba abantu bayalalela imithetho abayiphiwa yi-government yeZimbabwe ngokuthi lo mkhuhlane izihlobo zami uyabulala kakhulu kodwa lapho mina engikhona hayi lo mkhuhlane ungcono kakhulu endaweni yaseBotswana ngokuthi siyakwanisa ukusebenza sibili kodwa uvunyelwe ukuthi ugqoke imaski.
Labo ngabanye abalaleli beStudio 7 abathumeze imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ethi 0012024650318. Lawe ulakho ukutsho umbono wakho ngokubona kusenzakala emangweni wakini kunombolo yinye. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi nguV Music ecula ekobulawayo. Asizweni ixoxa lo Ezra Chisa Spanda we Studio 7.
Uvusa Mangena ulephimbo elihlabisayo elikhwabithwa ngabantu abaningi. Udume kakhulu ecula emabandleni ezokholo, nguye esidumisa laye kule viki.
Uvi qembu lami ibizo lona lifuthe li TV Music and uvi angizikhethelanga ilibizwe ngaliphiwa ngama fans ami ebebengibiza ngalo nxa behlangana lami ongiperforma live on stage. Bengihlabela kakhulu enkonzweni, ngathanda ukuhlabelela abantu bathanda umculo wami, ngingaqala ukuhlabela emichadweni lakumanye ama-events engangivizwa khona. Kwele nto yenza ngakhetha umculo we-gospel, yindlu vele engizalelwe kuyo, indlu yamaKristu. Bowangezelela ngokuthi-ke mina vele ngingumKristu ozelwe kutsha.
Abaculi abaningi bawontuthizathu nqaba lesiphiwo esikhulu kwezomculo. UV ngomunye wabo osacathulayo kodwa ucula ezingeni eliphezulu.
Well, iV Music qale ngo-2018 ukungena kwezomculo we-gospel. Ngaqala ke urekhoda isingili yami okwakuthiwa Nkosi Bamba Isandla Sami, engayibhala ke ngemva kokudlula ezimweni ezinzima ezangenza ngena emadolweni ngihlala ngikhala ngisithi Nkosi Bamba Isandla Sami. So yiyo yaba isingili yami yokuqala.
kufanele uvi ukuthi acule ingoma ngalomkhuhlane we-COVID-19 osuqeda abantu njalo uledlade lakhe alikhuphayo elimnandi okwamagama.
Avame iwani ethi Nkosi ibambe isandla sami engayirelease ngo-2018 elezingoma ezingu-8 lama-single angu-3 Undlela featuring Qeqeshiwe Mtambo, Losabela engimenze ngo-2020, Losilwele futhi engimenze ngo-October eyingoma ke eye-corona here by last project yami.
Uvi uyatholakala enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini ezinjengabo Facebook, Twitter, Instagram lezinye ngegama lakhe elithi Vusa Mangena.
Ngingatha amandla mayaphela kubamnya
kusela ilizwi kubalaleli singakavali uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukusisapota lokuphakamisa ke dinama artist kakhulu esisaqalayo kungayisini vele akula lapho esingaya khona. Icela abalaleli bekwanisa ukuthi bethenga imusic yethu kuma online stores, bekwazi ukuthenga ama CDs yethu, besichase kakhulu siyaludinga kusizo lwabo.
Bese libasana kuhlelo Woza Friday silomculo kobulawayo kondongazwela noVusa Mangena othuma ukuthi nguV Music yena ucula ingoma zokholo ngobunono obukhulu. Libe lampela sonto elithukela igama lami ngu-Eza Jesus Banda.
Trust in you, dear Lord, you are my strength, oh Lord, you're the pillar of my life, you are the master of my destiny, I trust in you.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende namhla uqhelise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emzameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kuhlelo Woza Friday kuliviki sizwe umculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi ngu-V Music. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC ngesithi libe lempela sonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.